thina njengenhlanganiso asikhangelanga kumba sikhulumi ngokuzixotsha emsebenzini, kodwa sikhangele ukuba uhulumende abisele imali esasiyihola kungakafiki u-2018 October, eyenzakalayo nxa umuntu esefuna ukujiya umsebenzi, kumbe yena uhulumende esekhangela isisebenzi sakhe wasibona njengesisebenzi esingafanele ukuba sisemsebenzini. Pho nxa kutshelwa ephepheni kumbe kutshelwa abantu emsakazweni ukuba umuntu nxa engangemsebenzini mhla ka-22 eyakathi uxotshwa njani lapho ongasuthola, thina kasikhulumi ngokuxotshana, sikhuluma ngemali. Amalunga ethu nxa ingekho akula msebenzi, anjeni uhulumende uthi no work no pay, thina lathi sithi no pay no work.
Uthini moyo ebazalini abakhalayo ngokuthi abantwana sebelesikhathi eside sebeleminyaka bengafundi ikakhulu ngenxa ye-COVID-19, ngokunjalo bathi ngabe liyabuyela emsebenzini lifundisa abantwana?
Abazali abakhala ngokuba abantwana kabafundi bathi sekule minyaka emihlanu sikhala ngeholo lethu. Njenge-athuzi ke thina sithi abazali kabakukhangele. Isisekelo sombuso ku-section 75 sikhuluma ngohulumende ebhadala indleko zemfundo kukho konke okwenzakalayo okungumlando wakhe. Akabakukhangele ukuthi kanti okwenza uhulumende engalandeli isisekelo sombuso enevusa esebenzisa sona kuyini. Okunye okwesibili, abadala mabangakhangeli ababalisi njengabantu abangafuni ukuya emsebenzini, kodwa kabakhangele ababalisi njengomuntu osebenza engaholi, ukuthi nga kuyibo labo bazali, ngoba ababalisi esikhuluma ngabo ngabanye abazali abalabantwana okumele baye ezikolweni bayefunda. Kuhle kangakanani ukusebenza ungaholi? Bona abazali babone ngani umbalisi ongaholiyo uzayenza kuhle yini ebantwaneni bakhe? Siyabanxusa ke abazali abalokukhala lokungunguna ngokungavulwa kwezikolo kumbe ngokungayi kwababalisi emsebenzini ukuba bahlanganelane lathi sikhulumisane lohulumende ukuthi ababalisi banikeze iholo labo elihle, uhulumende ababhadalele abantwana ezikolweni ngokwesisekelo sombuso.
Inhlanganiso yenu ikhala ngokuthi ababalisi bayahlukuluzwa libandla elibusayo, ungagcizelela kuhamba njani?
Ngomgqibelo, ama-union or inhlanganiso zababalisi bezihlangene zisiyakhuluma ngokuhlukunyezwa kwazo nguhulumende ngokukhitsheni imali lendlela esisebenza ngayo phecelezi i-labor forum. Ithe iqala i-labor forum le kuvumbulukwe sokulabantu phakathi abenhlanganiso ebusayo e-ZANU-PF baphazamisa umcimbi lo owababalisi. Ngokunjalo thina nxa sikukhangela uhulumende ekuqaleni komnyaka ubophe amalunga ethu angama-16 phecelezi 16. Kathesi nxa sikukhangela lamhla andubana abuye yena uhulumende esebenzisa abanye abasebenzi abanjengamapholisa, usesebenzisa amalunga enhlanganiso ukusihlukumeza. Ngenye indlela thina sikubone ngani amalunga enhlanganiso asesihlukumeza kulokho esikukhuluma lo mqhatshi wethu, ibandla lezombusazwe lilani lenhlupho zezisebenzi. Ngokunjalo ababalisi bayakhala ngokudlandlela ubusayo.